zinhlanzi yolwa Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokufaka kwenzakala kobulawayo olwe 23 International babanye bathi 23 investment ndawonye leBulawayo City Council. Okuphumileyo kemhlanganweni ukuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani noma amakontrakti obulawayo enziwa ngawo. Isifiso sabantu ukuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwa ukuze kuphunywe lemali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthe kwaba nama-contract angazange acutshungulwe ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihlosene.
Inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking ayibe ngamakampani akobulawayo, i-parking kayeneliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho nje ngamafishane esingathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka tshana le dorobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bapake khona bathengi. Ngakho-ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo akadekhangela ukuthi bayithole.
Lingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emphethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo. Siyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjiswana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisikho lokho abantu bezaswa kube sebekeni yonke into kuseloqalise. So yebo ye, singathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho kwenza ukuthi abantu bafihlelwe yikho kanye inkohlakalo kwabanisi.
Kucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe 23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa abazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuyaphambili i-City Council sayitshela ukuthi ingenza ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi nxa sokulodubo yikho kulokubekela khona umuntu bakathi ukusibiza. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabanxusi bani. Ngakho-ke thanele ukuthi konke okuzathi kwenzakale koBulawayo i-council ibize ama-stakeholders.